Abavoti kukhetho lukamongameli weMelika basengozini yokuphiwa imibiko yamanga ngabasebenzisa imitshini yakulezi nsuku i-artificial intelligence AI ukulingisela abantu ngenhloso yokuthuthukisa abanye abezombusazwe kumbe ohulumende bamanye amazwe. Intelezindaba ye-VOA u-Ivana Pitborska ukhanyela ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence kukhetho lomnyaka ka-2024. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence AI sekuqale ukubonakala kulolu khetho kulandela ukuphuma komfanekiso owalungiswa nge-AI oka-Donald Trump esanga ingcwethi yezemikhuhlane ethelelwanayo uDokotela Anthony Fauci kanye nemifanekiso yamanga eveza uJoe Biden etshela abavoti beNew Hampshire ukuthi batshiyane lokhetho lwama-primary. Ingcwethi yezokukhutshwa kwembiko u-Elaine Kamak owe-Brookings Institution uthi isikhathi esiphuma imifanekiso namavidiyo amanga la yiso esenza abe yingozi kakhulu.
Even 24 hours before the election,
umuntu uyenelisa ukukhupha imibiko yamanga sokusele amahola angamashumi amabili lane ukuthi kuqhutshwe ukhetho. Kunzima ukulwisana le mibiko enje, njalo ilakho ukuletha umahluko omkhulu kukhetho.
Inkampani ye-Rijo Gupta e-Deep Media ephathisa isigodlo somvikela ese-Pentagon ukubamba imifanekiso amazwi lamavidiyo amanga ithi avamile ngoba engadingi imali eningi ukulungisa njalo elungiseka kalula.
End to end, it takes about 15 minutes to create a deepfake.
Thatha umzuzu elitshumi lanhlanu kuphela ukulungisa imifanekiso le. Kulendlela zokulungisa imifanekiso le kungelambhadalo ezitholakala ebulenjini njalo umuntu efuna ukubhadala ulakho ukubhadala amasenti amabili kuphela ukulungisa ilizwi elilemizuzu engamajumi amathathu.
Ingcwethi elwela inkululeko yabakhupha imibiko u-Aricon uthi
kukhulunywa kakhulu ngeRussia kodwa iChina layo ilwa isebenzisa i-AI izama ukuthi ikhokhele abanye.
Ukhon uthi inhlelo eziqhutshwa ngaphandle kwelizwe zihlose ukupha izizalwane zeMelika ezilodumo imibiko yamanga ukuze zibe yizo eziyithumela abanye. Amankampani amakhulu awemitshini kulezi nsuku kanye lawebulenjini ethembisa ukulwisa ukusetshenziswa kwe-AI kumikhankaso yokhetho. Kodwa akukabi lomthetho welizwe okhangela lolu daba.
It's very, very difficult to regulate political speech.
Kunzima ukubeka umthetho okhangela imibiko yezombusazwe kwele Melika. I-First Amendment ivikela imibiko yezombusazwe njalo lokhu kulesizathu esihle ngoba asifuni ukuthi uhulumende angenele kukhetho.
Ugupta uthi udubo olukhulu ngolokwahlukanisa umbiko wamanga loweqiniso pho singaba kwazi njani nxa umbiko ungowamanga i-deepfake.
And the audio quality is bad, that is a hint that it could be AI generated. It might sound kind of silly or trivial.
Amazwi aphuma ehayiza lokhu ngokunye okulakho ukuveza ukuthi yimbiko olungiswe nge-artificial intelligence. Kulakho ukuba sengathi inhlekisa kodwa ukukhangela ama-watermark emifanekisweni lakumavidiyo kulakho ukwehlukanisa imibiko yamanga leqiniso. Nxa usecingweni olule vidiyo ucabanga ukuthi yi-deepfake elungiswe nge-AI, tshela umuntu oxoxa laye ukuthi abhodise isihlalo sakhe. Nxa engehlukileka ukwenza lokhu kulakho ukuba lucingo lwamanga.
Ukhon uthi i-AI ilakho ukusetshenziswa kuhle kwezombusazwe iyenelisa ukuphathisa abakhankasayo ukuthi bakhulume labavoti ngendimi zabo njalo ilakho ukupha abakhankasayo ulwazi ngabavoti ukuze benelise ukubumba imibiko yabo. Udaba lolu luqoqwe ngo-Ivana Pitborska.